Ika disendaba ku VOA Ndebele.
Chaga zomote hola mugela emo eningenja bulongo lesivile mhlaka 21 kuzibandela 2020 ngontungamili inkoma endabeni zekuseni namuhla
uPresident Hamisa uzashubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindube esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani.
Umkokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo phezu kwesimo selizwe namuhla.
Ele Botswana kanye lele Zimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa border phezu kodaba lolu.
Ele Botswana livimba abalincwadi zokuhambisa ezilamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lesimo selizwe namuhla. Umnumzana Chamisa wayemele ethule lumbiko ngeviki edluleyo kodwa wavinjwa ngamapholisa kepha abuye amvumela. UChamisa uza kwethula umbiko lo embuthanweni aza wenzela elokitshini leMbare eHarare. Uza khuluma ngokutshabalala komnotho welizwe lokuthi kumele kwenziweni ukuze ilizwe lihlengwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umbiko ka-President uNelson Chamisa umbiko ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lozulukazi weZimbabwe ngendlela ukuthi singaqhubekela phambili njani silungisa ezisihluphayo njalo ukuthi umnyaka ka-2020 fanele sikhangele ukuthi kungaba lezinto ezinjani ezingaphumelela siya phambili ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liphumele kwizimeyele kulo. Njalo ukhangele kakhulu uPresident Chamisa ukuthi lo mnyaka esingene kuwo uzawa ngomnyaka wenguquko enkulu kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ikhona na imigqa emqoka azayiphatha uChamisa ongathanda ukuyazisa uZulu?
Ngathi uZulu weZimbabwe angaba neqiniso lokuthi uPresident Chamisa uzashubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindube esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani. Amahlaba ezulu kanye lobukhokhelo obukhona phakathi kwelizwe ebezihlangathi ezithiyeneyo kufanele zihlanganise amakhanda zisebenze ndawonye ukuthi ziqhubekise ingqubekela phambili njalo zilungise lokho okonakeleyo. Ngakho ngibone ngani khonokho yikho kumqoka njalo ayikho enye into esengqondweni kumbe enhliziyweni zikazulu weZimbabwe edlula ukuthi kathi singaphuma njani kulobu buzimo esikubo. Yikho lokho okhulunywa nguPresident Chamisa ukhuluma njalo ebiza iy'nkokheli zezigaba lezigaba ezeZimbabwe ukuthi hayi bo sokufanele kulungise. Liyazi ukuthi uPresident Chamisa nguye waqalani nilani nesithi ukuthi udawa leZimbabwe lulungiswe kuzafanele sihlanganise amakhanda ndawonye sifake izandla zethu ndawonye izinyawo zethu ndawonye siqhubekele phambili. Yikho lokhu akusubungulayo njalo akhuluma ngakho kakhulu umkhokheli wethu ngolwesibili esenzela ukuthi phela kube khona ukuhlangana kwemicabango lemisebenzi lezingqondo siqhubekela phambili silwisa ukulungisa elizwe lethu eselibhizwe kangaka.
Ubaba Mbeki wabuya eZimbabwe nyakenye wathi uzaphindela kulinyanga selike lezwa kuye na?
Aye zika President Mbeki asizondaba esingazikhuluma emphakathini kulesi sikhathi ngoba ziyabe zimelele ukuthi nxa sifuna ukukhuluma ngezindaba zakhe siqale silubuze ukuthi usafuna sikhulume ngakho lokho ngoba phela lezi ndaba ze international relations ezokuzelana kwamazwe silomkhokhelo osuka kwelinye ilizwe ngakho ngeke simephule simvula amakhwapha kumbe sikhulume izindaba zakhe yena engavumelani ukuthi sikhulume ngazo izindaba ezimqoke eziqakathekile ezifanele sizigcine kanjalo nxa kuludaba lukapresident Ndlamisa singabe ukhuluma lolo hathi olukapresident Mbeki ngoba phela laye ulayo izinkulu izikhulumele zakhe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Ndlamisa. Abawelwe ingozi yezulu lesikhukhula eWange ngomgqibelo balahlekelwa zimpahla sebethole usizo oluvela kubo somabhizimusi beVictoria Falls kanye labezinkonzo. Usizo lolu lugoqela ukudla okokugqoka ingubo amanzi lokunye. Amabhizimusi aphatheke kulesi sehlakalo alokhe evaliwe. Imuli ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye ezingenelwe ngamanzi ezindlini zihlaliswe eGuest House okuyisakhiwo senkampani Emba amalahle iWange Colliery la kwezinye izindlu esindrela. Izulu leli liphazamise njalo umsebenzi wokuphehla amagesi eWange Power Station. Uhulumende uthi lokhu kuzabangela ukusilela kwamagetsi ngamandla. Sixoxele sakhamuzi seWange umnumzana Shadrack Goliath Kativu ongumqondisi wenhlanganiso ye-Elijah Nyai Development Trust.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zona lezo wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa yi-guest house eWange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube lokugijima-gijima ngoba loku lithembisa ukuthi lingabe libuya okukhulu lokuningi ukudlula izinelezi yena ngalo izulu. Ababona nangezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangele ukuthi lingabuya izulu lezi.
Kodwa like labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo ede sigcwele amanzi phakathi. Yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile lime kakhulu kwesikhatshana esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu inumber one ezindlini zeColliery laphinde lawona eMpumalanga lasesendrela ewangebheli kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhubunwa nje ngezulu kusukela abangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala isifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu but libe linengi okuthi lingenele nje ngaphandle kwalo abantu abayabeyakhe izugwana zenkukhu ezebe ziphansi njengoba suke bahlangana lontubo olunjengalolo. Ngikhangelele evini lasendawo yasesekumele safana ebhangali belikhe lakhanya sibili ukuthi beseligcwele yonke indawo ukuthi lingabe liqhubekele kwelinye ihola elesibili bekuyabasuka kube ngokunye ngenye indawo isakhulu ixasikhaya ukuthi abantu abahlezi baphansi kwedamu olukhosi. So ngenye indawo futhi asesiyikhangele sisabela ukuthi bebhi kuhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni abasewane kumele bakukhangelisise ukuthi kungenziwani ngabantu abanawo ngoba sizisibelele ukuthi kwenzakala umonakalo ona seqhasa ukubonakala kugijimagijima isakhulu nga abaholi ndiyabe nikwa ukuthi supposed to be something ngabe kunje.
Kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu?
Thina njengenhlangano abasakhulayo nabantu beWange ithiwa yi-Media Development Trust sisasikele ukuthi sihlangane singahlangana bese sibone ukuthi singenza njani ukuthi singancedisa laba abawelela uduko nathi nje njengesigaba ukuthi singenza njani ngoba asoze sibelele ukuthi sikhangele ukuthi bebe abankampani abekhona for itas ukuthi sithi Colliery sukuluduko lwayo lodwa hhayi ngoba phela abantu bebasobacolliery ngabantu bethu iyisobo zethu abantu bezimbabwe sokube nathi sonke sonke sisebenze sonke ukuthi ba laba trade lao ati ituwa laba tenda abazi akabe hindi na abile habi gaya utana kututia lasuwe apida gerezi njini jana
imali yokuqhuba lezi nhlelo liitata nga pinjenge nshanga nisu
kina imali asina yukasa kesi kutuwa imali isuga ebu songkeji abantu bayazi nigera nikizi yoza wakaya songa mwere musugira sikana alonu sero kumasazi kuruti chila jenge wake sigari sisaniri so sabu kuruti sikabelela umutu azasina tegebali hai kutuwa sila kukuti zisabugere na wane zintala nisi zuru kusebenza nathi ezihambe zinemali ukuthi zingasibethi ukuthi siqhwekele phambi sisebenza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district kakhesi it's just voluntary contribution kuba abantu abazinikeleyo abathanda iwake abantwana abavele bezele lapha erwake
umnumzana Shadrack Goliath Kativu ngumqondisi wenhlanganiso yeLiyeja Nyai Development Trust ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 esewang
ekhasi ukuthi njengokudla maye babo abantu abazi baphila nje kuphela ukuthi inkosi yakubaniki ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Ele Botswana selixwayise izihambi zakwamanye amazwe ukuthi kalisoze lizivumele ukungena kulo ziphethe incwadi zamapasipoti ezingcolileyo. Bakhona abeZimbabwe abavinjiweyo kunsukwana ezedlule. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya uyalandisa.
Lokhu ngokuxela amapassport athelwe ngamanzi kumbe yasecitshwe amanye amabali awezidindo zokungena lokuphuma elizweni. Omunye weZimbabwe ophendukiswe emngceleni weRamokhebane ngenxa yepassport ebikwa itholakale ingcolile kodwa engafisanga uqanjwa ngegama uthi uqakathekile ukuthi kube lezaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
Ngandlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi isidindo esitshengisayo ukuthi ngandlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangile viki ngisekhaya mhlaka 14 zibandlela sengena yikho abangalela khona.
Uqhubeke sithi ngelanga yalelo ongena elizweni wayehamba lemoli yakhe okugoqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa leZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi siyakuzwa ukuthi amapassports angcolileyo kafunakali kodwa eleBotswana kanye leZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa border phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi singena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphethana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi zibuyiselwa emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapassport angcolileyo kumele ilungiswe. Senge ngabona umunye ephenukiswa eboda esebhadele imali yebhasi okuyafika eHebron njalo lempahla. It is a huge inconvenience ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isinqumo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola i-passport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emiluka edlula amakhulu amathathu, i-US $318, ukuze bayithole i-passport. Kukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salincwadi, uhulumende ekhala ukuthi akala mali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu kubona iningi liqunga isibindi lingena kweleBotswana lingelawo ama-passport kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzivazela kumbe ezingasizo zabanikazi oyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona ukungena kwabantu kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi enye yendizamtshina ezimbili zohlobo lweBoeing 777 ezithengwe yiZimbabwe kwele Malaysia ifike elizweni izolo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kulamapholisa emaswingo amabili amiswe enkantolo esetheswa icala lokuba lesandla kudaba lokuntshontshwa kwenkomo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lokhulumayo nguNtazi kusila ngisendaweni yaseNkayi khonapha ezweni laseZimbabwe. Okungihlupha nokungikhathaza ukuthi kambe abantu abethu basazofunda yini. Njengalokho kungavunyelwana phakathi kwahulumeni nezisebenzi zakhe ezingababalisi. Kho kungikhathaza kakhulu okusemoyeni wami ukuthi ekambe lesi simo siyagcina siphethe ngani. Kuyangihlupha kabi, ikho okungikhathazayo.
Salibonani kustudio 7, munegama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngala masosha ikakhulu la abakhulu bakhona la abaphathisiphetha kukhuyo okhipha umgabe, ukuthi ngabe bathi bemkhiphile bazihlalela baba ngamasosha, ngabe isithunzi sabo siloko sikhona, ngabe bangamaqhawe. Manje abantu abafana nabochiwenga osibusiso moyo labo Terence labo, isithunzi sabo siphelile manje, sebe yingabantu nje ababonakala njengabantu ababezenzela into yabo ukuthi bazisuthise nje. Ende vele kwakuyona inhloso yabo, ngoba ayikho into abayenzileyo, bathathile izwe balibuyisele emuva. So mina ngokwami ngizibona ukuthi bazihlambalaze kakhulu, bazehlisile isithunzi, ngoba ngesikhathi beyenza le nto lana baba ngamaqhawe, namhlanje bayizinto nje esingazi ukuthi ngathi yini.
Igama lami ngikesha Jesimana Mpofu, ngisePretoria kule South Africa. Ngilokudana kokukhula khuluma singisizwa kuthiwa amashuruki sebezenza ukuganga okungaphezu kwalokho obebekwenza, sebe-rapa, sebebulala, sebesenza bonke ubuke. Into esuke imani sekuthi uhulumende esinaye ulamasosha atrainiwe azokulwa, ulamapholisa azokulwa, ulamapholisa azoku-control crowd, ulamapholisa azi ubudlwangudlwangu bonke. Kodwa into isimanga esikhona ukuthi akula nto abayenzeka ngala mashuruki. Okusika kube sobala-ke manje ukuthi alaba abantu laba amandla abo bathola phezulu khona ngale, ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo engakabi khona kamnanga kwakulo kamgabi, uhulumnanga wakha waye engumuntu owayesenza ukugebenga okukhulu, ukuganga okukhulu ekhwekhwe, wagcina eselabantu abantu laba othwa ama-Al-Shabaab ababangela umonakalo omkhulu ekhwekhwe. So kutho ukuthi kusobala ukuthi imisebenzi kamnankagwa yokona iqhubekela phambili lamanje. So kuyamangalisa ukuthi kathi manje-ke nguhulumende mhlobo bani osponsa izigebenga ukuganga okukhulu kangaka. Laba abantu laba kabenziwa lutho, benza ukuganga okukhulu, sebeze bafika ukuthi babulale ngisho noma polisa. Kodwa uhulumende ugoqa izandla, wesabani kubo? Uminister wamapholisa wesabani? Uminister we-state security wesabani kubo? I-defense forces yesabani kubo? Kutsho ukuthi besaba umnankagwa, nguye phela omkhulu, nguye otshoyo ukuthi abajambi bajambela abafuna bafike khona. Kuyisimanga esikhulu kakhulu. So elizwe lelana liyakuba iSomalia esayibona ngama-1990 lapho kulama-landlord ayebusa izigaba ezithile, ofuma Mohamed Farah Aidid labanye abanje ngalabo. So ilizwe liqhubeka phambili siba libi ngombuso kamnankagwa. So kutsho ukuthi hayi, abantu basazohlupheka, ngoba isimanga ukuthi lokhu bemvotela labo bantu bezimbafu bayaqala bayahlupheka, bayahlukunyezwa, kodwa lokhu bemkhetha kanjalo kube kusuke usiba isimanga ukuthi manje yini abayifunayo, ngoba izinto zinzima, impilo inzima, kodwa baqhubeka bevotela uhulumende abambona ukuthi uyababulala. Hayi, asazi ukuthi kuzophetha ngani, kodwa indaba yamashuruku le iyakutshengisa nje ukuthi uhulumende nguyosponsora abo bantu.
Injani mphakazi omuhle, igama lami nguMeluleli Ncube, ngihlala eThekwini, ngiphuma eZimbabwe eSlovela la bengihlala khona ekhaya. Ngithanda ukubulisa lonke salibonani bantungameli Nkomo iStudio 7 labanye bonke nje abasinikeza uhlelo. Mina awusenhlizweni yami iZimbabwe angiyiboni country ezophumelela. angiboni i-country ezosipha into ebonakalayo phambi emhlabeni la esiphila khona, because abantu bayakhala, kuyalanjwa, kuyabulawana. Kahle kahle ukubusa kwakhona sokungokwenkani, iyabona ukuthi ayisekho into e-right ezimbabwe. Ngiyabonga Studio 7, angibonga ngohlelo lwenu lisinika lona, njalo sicela i-news, ngicela i-news bakithi.
Balibonani basakazi abalaleli abahle, ngikhuluma lapha ngisebahle mbuyela emuva. Okungihlupha okumangalisayo ngezwa lapha upresident ethi ngamuze sithi izinja zakhonkotha nesabe kwesitoma sesitoma sesitoma. Nazo-ke izinja zakhonkotha katoma esifunda. Lapha abantu behamba bethela amabhemu ngoba sungathi nxa ungophilayo wakha indlu yakho enhle eyamandlazi. Izinja zezikhonkotha khonapho ona ukuthi uzalala kuphela zangumsinja zinjalo. Uyacabanga kuhle yini? Angiboni lokho butoko okhona lokho uhamba yini.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELiChina lithi igciwane eseliqhamuke kulelo lizwe elaziwa ngokuthi i-coronavirus lilakho ukuthelelwana kalula. Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi ukuswelakala kwemisebenzi kubangela ukuthi iningi liqhubeke liphakathi kobuyanga emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthonisiswa kukamongameli Donald Trump kuqala lamhlanje edalele Congress. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lelokuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Idale laphansi eleHouse of Representatives yilo elabeka uTrump umlandu, njalo idale laphezulu eleSenate yilo elizathetha amacala akhe njengomthethwandaba. Kulokudonselana okukhulu phakathi kwamadale omabili. Idale laphansi elilawulwa libandla eliphikisayo elamaDemocrats lifuna kuvizwe abantu abalobudlelwano loTrump kuSenate bazefakaza ekuthethweni kwamacala akhe. Kodwa amaRepublicans ayiwo alawula idale leSenate athi kasoze akuvumele lokhu. Sixhume umgcinisihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Ama-Democrats mabeletha lama-articles awe-impeachment bazonikezwa ithuba lokuthi babele lama-opening statement abo achoyo achazayo ukuthi icala elenziwe ngumongameli uTrump icala bani, njalo berecommend ukuthi asuswe esihlalweni. Then amagweta ka-president uTrump lawa azonikezwa ithuba lokuthi basho kwelabo isayidi i-defense yabo yokubana basho ukuthi why bebona ukuthi uTrump akumelanga asuswe esihlaleni. Then mase kusuka lapho-ke sekuzomele bavote ukuthi kumele yini kube labafakazi abavunyelwayo ukuthi kube locazululo lokubana kahle kahle yini icala abamethesa lona. So inkinga ilapho ukuthi ama-Republican aku-Senate athi wona hhayi yabona ukuthini masibhele sibe le khuza esiyilungisa chop-chop vele ihloku dismiswe indaba le, sihle siye straight kuvote after benganikeza ama opening statements abo kuyiwe kuvote ukuthi malivele icala leli lenze njani lidismisswe. And then kulapho ke sizobona khona ukuthi amanye ama Republican ayafuna yini ukuthi icala leli malithoniswe lo labafakazi. Kulapho abazovota khona be decide ke ukuthi makube labafakazi noma kungabi labafakazi. Ama Democrats yazi ukuthi ku Senate bayi minority kusho ukuthi i decision yokuthi abafakazi babe khona noma bengabi khona kunidakala at least ama senators angu 51. So ama Democrats ama senator u 47 lapho e Senate. So bazonida at least ama Republican angu 4 ukuthi avumelane labo ukuthi makubizwe abafakazi.
Ubona bewathola yini?
So far I think ngokubona kwami ngibona ungathi bazowathola ngoba bavele balawo ama Republican ingathi angu 4 azwayo vele ukuthi izigaba abazimelayo zimoderate so kusho ukuthi since bezobhekana lama election ngawo lomnyaka ka 2020 balenkinga yokuthi kumele ba satisfy izigaba zabo ama constituents abo so because of that bayazi ukuthi bangayala ukuvotela ukuthi kube labafakazi then kuzobonakala ungathi kukhona abakusekelayo ukufihlwa ngumongameli uTrump and bazobe sebe-riska ukuthi bangaluza izihlalo zabo if bengavotelanga ukuthi kube labafakazi. Njalo futhi siyazi ukuthi akhona amanye ama-Republican senators la wafisa ukuthi at least ukuthi kube fair bakwazi ukuthi labo uma besekhuluma nabantu babo bayibona ababavotelayo ukuthi baba-represente bakwazi ukuthi bethi hhayi yazini icala leli thina savotela ukuthi kube labafakazi ukwenzela ukuthi kucace ukuthi kahle kahle yini umongameli ayiphazamisayo. So mina ngokubona kwami ngibona bezowathola not even lawa nje ayi-4 abacabangelayo lawa amane but ngibona bezothola ama-Republican amaningi azovotela ukuthi makube labafakazi.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Ababukeleyo ku Facebook siyalibona njalo siyalibonga uxhaso lwenu kulokumbo blessing kuzoba lo mankosi uthi wena good morning msakazi vanele nkomo tele vuka njani nkomo silulalele uhlelo sisechangane elupane kophunyuka Tim Hlabangana uthena mavuko bakithi alo nesisa Dube uthena morning msakazi kuzoba lo Sunny Boy Sunny Langa uthena akulanto elungiswayo eZimbabwe ngaphandle kokubulawa kwabantu abaholi ibo ababulali futhi kusobala ukuthi abavotelwanga baziveka ubona ngenkani. Ujumojo vina gamunati wari Jerusalema umuzi okanyayo esigqibela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe omqoka phezu kwesimo selizwe namuhla. Elebotswana livimba abalencwadi zokuhambisa ezilamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa Fast 7 na Mina Lani asidibane nikwezekuseni ngo-half six kusasa. Olivalelisayo Mutungamilinkomo. Litshone kuwe.